Izindaba zethu namhlanje. Izalane zezimbabwesala eMelika zifuna ukutshengisela eNew York ngempela ziki phandle kwehotela lapho okuzabe kuhlala khona uMongameli Robert Mugabe. Abatsha bakhuthaza amabandla aphikisa elibusayo ukuthi bakhange abasakhulayo labo bangaze bavote ukuthi babhalise kugwalo lokuvota. Sokudinga imali yokuthwala isidumbu sikaMoyi uNkosinathi Sibanda obhubhele eBhilitane. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngecouncil esibafakela ama-prepaid meters ngenkani. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxele namhla sixoxa ngothando. Kuyini uthando njalo umuntu engathi uyakuthanda ushona? Ikhona into yokuthiwa luthando na? Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwezana zeZimbabwe esala kwamanye amazwe sixoxa ngabafuna ukutshengisela phandle kwehotela lapho uMongameli Mugabe uzabe uhlale khona labantu abaningi azabuya labo eNew York emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaphuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp, la ku-Facebook, ku-VOA Ndebele.